Kweli kusegcekeni ukuthi ukhulumende kaMnangagwa wesaba uzilukazi weZimbabwe njalo akalakho ukuthemba ukuthi yena angenelisa ukubusa ilizwe engasebenzisi udlame njalo lokhu kutshengisa ukuthi kahle kahle esasivele sikutsho embali ukuthi behluleka ukuphumelela ekhethweni kusegcekeni njalo ngokuthi bayakwazi bahlala bethwele imibhobho lezintongo.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba ivinjwa yonke imihlangano yenu ngamapolisa?
Ngibone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzilukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela lamapholisa lamasotsha abagcina besithi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo. Siyazi ukuthi phela lanxa kunje siyeza ukuthi bona ubukhokheli bezanu kabuhlalisekanga ngokwesaba bathi bona besaba ukuthi bangabulala nabona bodwa kumbe bangalimaza nabona bodwa. Khonokho kutshengisela ukuthi ilizwe lalikho sekuveke lithole ukuthula ngaphansi kobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Abezanu bona labo khuluma ngabo obathi amapholisa alungile ngokuvimba imihlangano yenu le ngoba injongo yenu yeqiniso yikudala udlakela elizweni.
Udubo olukhona ngelokuthi lamapholisa akawavumi, bayakwazi ukuthi amapholisa ayala ukwala lokhu egijimisana labantu, yikho sebethatha amasotsha bawagqokise impahla zamapholisa ukuthi bagijimisane labantu. Siyazi ukuthi okwenza ukuthi amapholisa lawa aqinise sithi hayi kasavumelani lokusetshenziswa ukubulala nalo zilukwazi weZimbabwe, kuzagcina kufikela semasotsheni akubona ukuthi hayi kawuqondanga ukuthi bahlale begijimisana lo zilukazi weZimbabwe.
Kubasekeli benu kade bekhangelele ukuba semihlanganweni yonke le lithini kubo?
Sithi kubo bangalahli imbeleko ngokufelwa. Khonokho esikwenzileyo bekuyinto eqondileyo esitshengisa ukuthi sibone ukuthi uhulumende wezanu umi ngaphi njalo angathatha zizathu bani ukuthi alungise udubo lwaseZimbabwe ngendlela yokuthi sokukhangelela ukuthi kusiwa phambili kuzahlelwa izinhlelo ezihambelana nendlela izanu efuna ukuthi ilizwe njalo labantu belizwe leZimbabwe baphatheke ngayo.